atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 31 Mbimbitho 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa kulezi dumbu zabantu ezathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland ezingamachumi ayithoba minwe mbili ezitholakale eMozambique. Kambe kungaba kuhambe njani ukuthi ukansila webandla lezanu PF anqobe kukhetho olwenziwe kobulawayo izolo?
Yiko ungananzelela usubonwe laphana abantu bahambe bavota ngabantu abalithwana lokho okukhuluma iziningi.
Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kubikwa kulezi dumbu zabantu abathathwa ngamanzi ezulu lesiphepho iCyclone Idai eManicaland abangamachumi ayithoba minwe mbili ezatholakala eMozambique. Lokhu kutsho ukuthi sebebhubhe kulingozi yezulu sebesiyafika amakhulu amathathu i-300 eZimbabwe. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abazatholakala bephambula uncedo oluphiwa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho leli bazajeziswa kanzima. Ukunqoba kwelunga lebandla lezanu PF umnumzana Kidwell Mujuru kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 kobulawayo eCowdrey Park okwenziwe izolo bekuvele kukhangelelwe ngabanengi kulandela ukumelwa ngamalunga amabili okwenziwe libandla leMDC. Kodwa impumela yokhetho itshengisa ukuthi lanxa abamele iMDC unkosazana nomagugumloyi lomnumzana Colette Ndlovu bengahlanganisa amavoti abo bobabili awaneli ukuthi ngabe benqobe uMjuru. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ibandla lezanu PF lingazitshaya isifuba ngoba inani labantu abavotileyo eledlula kancane inkulungwane ezimbili 2000 isigaba seCowdrey Park silabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili lantathu i-23,000. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe ukuthi bamukele njani impumela yalolu khetho.
Okokuqala ngivela ngithale ihlombe ibandla lezanu PF, ngithale ihlombe ukansela omutsha ongeneyo uComrade Kidwell Mujuru, ngithale ihlombe abantu beCowdrey Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikhorekthe njengalokho sokwenze nabahlali be-Cowdrey Park. Ngibona ngani kuthiwa sizabona umehluko in terms of ukudivelopela kuthuthuka endaweni yakana eCowdrey Park, kuwayi kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe yikuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla leMDC belifake amalunga amabili?
Ibandla leMDC belifake amalunga amabili filile, kodwa ungabala unga-eda inumber zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukhombeti uJulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi bafize amalunga amabili akusatho lutho ngenxathi zato sona lesi. Ngibona ngani kuthiwa lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi kona kwesi sikhathi singaphongu uvota nje sizobela amabandla kodwa asivote sikhangela uMuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza isifiso sethu esifuna ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansini kumbe ngaba sephalamenti. Ukhombe Dumjuru uzabathengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezanukwizanupi usebenza njani ngoba siyakusimhlezi ibhobo phela njengebandla simekashure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi bakhonani.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kubandla le-MDC bathi ababili abancintisileyo bemelele libandla unkosazana noMagugu Mloyi lomnumzana Colette Ndlovu baxhaswe ngamacele asekela umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Jamisa lelinye elisekela unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora okutshengisa ukudabuka phakathi kwebandla. Usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Colette Ndlovu omunye wabancintisebe mele ibandla le-MDC othi yena ziningi izizathu ezibangele ukuthi banqotshwe kulolu khetho.
Indlela okuphathwe ngayo abantu kusho ukuthi abezanu-PF bebetshelwe information i-voters roll itintshiwe abantu batshintshwe izindawo lapho abavotela khona so besithi nxa sebehamba besiya vota toli bizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi adeamabizo abengekho kustashini labantu bebhanda bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye khonokuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezivalela zungo-4-5 kilometers umuntu ukuthi bekayevota khona ngali uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla lezanu PF.
Ya kodwa ke asingenza ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bekwazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures ekagcine khona.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo uboningani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye abantu bavele bazondiswa yi-confusion yeparty ukuthi khona kungaba la ma-candidates amabili ba abantu basebesithi khanye iparty idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa uvota abantu abaku-3,000 uchose ukuthi abantu abaningi bakhaleli.
Manje nxa la uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu?
Ya ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi ungakufanele ayekele ngumamlo yekuba nguye wayekuthiwe ka-stepe down alibani iparty yangintshelile ukuthi ngi-stepe down ngangizalaleli iparty ngangizastepe down lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabi le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili.
Alo-ke ngumnumzana Colette Ndlovu ongomunye wabancintisebemele ibandla le-MDC kukhetho lwekhansili olwenziwe kobulawayo izolo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi okungaba kubangele ukuthi bandla le-MDC linqotshwe yikukhethela abantu abazabamela.
Ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yiyenkulu i-MDC Alliance ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpoza ama-cards ebantwini yikho ungananzelela uhlubo lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana lokho kukhuluma izinto eziningi kusitsho ukuthi bavote abalitshwana isizathu esinye singaba khona esokuthi abantu engxenye ama-candidates abeyifilidiwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba-impozwa ebantwini ngokunjalo abantu ngobuningi babo labeyobhoyisini abanye abahamba bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Owesithathu njalo, engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC koBulawayo kungaba yi-district kuya kubo-province, engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo kwenza ngale ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo, ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators. Khona kwane kwasokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu ngasokunjalo bahlalele emakhaya babukele befuna ukuthi bonabo abathungamele babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo i-ZANU PF umehlukayo ukuthi i-ZANU PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le numbers. Ungaze uyikhangele iminyaka eminyaka ivoti yabo ihlala ikhona pha kushouthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcine njalo. Kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili utshengisa ukuthi iphathi le ayizwisisani. Ngisibathi le ilokucokozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangeleli ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingcisa abantu. Khanya ngathi abantu sebe-power hungry, omnye lo omnye sefuna basesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phose i-MDC ama-structures awusuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle. Abantu laba abakhona bezokhanti ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthise izikhwama zabo basuthise izisu zabo abaselandaba labanye abantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungulayo zombusazo ebekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke ngithedele emuva kancane ngilithiye ezandleni zikaMthembu ozithembayo uGibbs Dube.
Senganamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela ongenziwa khona ngale ke eManicaland lapho kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kukhanya kulabanye abathi kungangcono abantu bekhangele emadlozini ye lapha ke silobaba uRichard Ndebele oyingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana David Mhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Sizaqalisa lamhlanje ngobaba uNdebele.
Nxa ngabe kuvuma abadala abakuliso sigaba bona laba nokuthiwa kabafundanga bona abantu abangaxubhiwe amazinyo abaphila isintu sibiza kudala nxa bekhona bayakwazi ukuthi into le iwumhlola njalo ihlolani njalo kumele kwenziwe njani ngesintu kuphela kungazange kubanjwe into eziningi lezi ezesimanje. Uyabona into yakhona isihamba nje ideda ngoba uyakhumbula Dube ukuthi nangakithi ngapha ngimaNdebele nxa izulu lingananga okweminyaka emibili emithathu sokulesomiso siyaphuma siyenjelele kuweyiwozana zigide akudingi itechnology i-psychology yesintu eyemimoya engangenelani lento zesimanje.
Ye, okumele ke akuqalise khonokho ubaba Ndebele mbani?
Ngilusizi Dube ngoba abantu okumele benze leyo nto sebabalekele emasontweni sebesesaba ukubamba izinto lezi ngoba besaba ukuthi bazodwa ngamaqaba. Kodwa bakhona abantu abamele yona linto okumele bayimele ngesintu ikakhulu abantu bakuleso sigaba lapho kwenzakele khona yona le into
kuzabantu okumele bayibambe
sisibini.
Kuzabakhona mpela abakhuluma ngesiKristu bathi ha osokhulunywa ngubaba uNdebele sokubizwa amadlozi phakathi sokulokuloya phela abasoze betsho njalo.
Bangaze batsho njalo kufana Dube bangaze batsho njalo kodwa iqiniso liqede kuhlobo befuna bengafuni lokhu kufuna isintu kuphela bethanda bengathandi Dube weza bayafuna weza kabafuni weza bangangotshani weza bafike emayezilwa ngangezibhakabhaka lokhu kufuna isintu kuphela.
Kungabe hlule esintwini lapha kuyahamba njani?
Akusoze kwehlule noma sikunjani Dube ngiyakubhejela mina kudla.
Ulethemba sithi kungalona.
Akusoze nxa kungazi esintu ngesintu akusoze kwehlule noma sokunjani. Kule ndlela okukhulunywa ngayo ungabona kusehlula ngesintu Dube kubanjwe ngabantu abangazile eso sintu.
okwamanje uthi sizwe ke ukuthi uthini umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya.
Nazo kwehle ingozi engaka kuyadingakala ukuthi abakhokheli, nansitho abakhokheli ngisho ama-traditional leaders, bona ngokwabo babona ukuthi bakhupha umuntu loba abantu ngezigaba ngezigaba, sayebika ukubika babe siyabika elitsheni endleleni ukuthi nanku osokwehlile, ukwenzela ukuthi umoya onje ukhuzeke uvaleke, ngoba kayikho enye indawo emasikweni ongabikwa khona ngaphandle kwenjelele, njalo ibikwe ngenhlonipho enkulu ezitshenisa abantu ukuthi bahlonipha lokho okwenzakele, balandele imithetho yonke efunakalayo xa umuntu eseyabika enjelele.
Singathi-ke okumele akuqalise konke lokho ngubani babangweni?
Angithi izinduna zikhona ngezigaba ngezigaba. Ingathutshe enye evelela khona lemashonaleni, ithutshe enye evelela legwembeni, labanye abaphakathi ngumlando wabo okufanele bakwenze lokho. Angithi babizwa kuthiwe ngama-traditional leaders, ngama-traditional leaders awosibo, nanto soluqondane labo kathesi usibo, yibo sokufanele ukuthi baphaphame babone ukuthi okuyikho yikuphi okungenziwa.
Ye, bangakhutha-ke khonokho-ke kuyayehle okunye yini, kuyahamba njani?
Angithi lapha kuyalokusenzela ukuthi lokuzayo loba nini kwazakala ukuthi abakhokheli bakhona abamasiko, lokuzayo kuzavaleka, ayikho enye indlela yokukwenza lokho. Uminista omele ezamasiko nezinduna kaChaya Impembe, umlando wakhe ukuthi azive induna zisempumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho bayekwenza usiko.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana David Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo. Ngibonge njalo umnumzana Richard Ndebele, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngoliva lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs Dube, njengoba kuyisonto nje ke singene ecaweni lo ntungameli inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje-ke ngibuya lelizwi elitholakala encwadini kaDavida eyamahubo, isahluko samachumi amathathu lane, indima yechumi lesificaminwembili, lapho kufundeka khona kanje. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli lizwi ilizwi lenduduzo kulabo abalenhliziyo ezaphukileyo lomoya odabukileyo. Kodwa umbuzo uthi, kanti njengoba uJesu wathi weza emhlabeni wenzela ukuthi abantu bazophila impilo enhle njalo egcweleyo, laba-ke asebezenhliziyo ezaphukileyo lemoya ejabukileyo ngabanjani? Yilabo abantu abangena phakathi kwenkinga ukuhla kwamalanga. Kulezi insuku kuleli elakithi, indaba esemlonyeni womuntu wonke yindaba yesiphepho lesi sokuthiwa ngu-Idaye, esibone senze umonakalo esingazange kithi ucabangelwe siwuphuphe. Abantu balahlekelwe izimpilo zabo, izindlu lemizi kwadilizwa, amabholokho akhukhulwa, imigwaqo yabali kanga, amatsha agiqika ezintabeni, akusalanga lutho. Konke khona lokho yikho owethula inhliziyo zabantu babe nomoya odabukileyo. UNkulunkulu-ke wenza izinto zakhe ngesikhathi sakhe engacelanga emuntwini. Kodwa-ke lanxa kunjalo, kumele sizwisise amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la kulo sosimo esinjalo akutsho ukuthi akasekho. Kuyafana nje la nxa kumnyama khaca phandle impisi zidla umniniyo, akutho ukuthi inkanyezi kazikho ngale kwamayele. Siyakhohlwe nxa sekumnyama sithi inkanyezi lenyanga akusekho, kodwa iqiniso ukuthi amayezi lawo angedlula inkanyezi sizazibona ukuthi vele zihlala zikhona. UNkulunkulu unjalo, ukuthi lanxa sihamba esigodini sethumbi yokufa uNkulunkulu ulakha izikhathi zonke. Kodwa-ke mina-ke ngithanda ukuthi ngingini bazalwana abathandekayo, yebo siyababona osayitoni idayi zonke izithebo esizizwayo, kodwa bakhona abanye abantu abaphila emhlabeni abaphendula bafana le-cyclone sakhe, babe yi-cyclone yokusa kwamalanga, abantu abephula imoya yabanye ngokwenza izinto ezingajabulisi abanye abantu. UNkulunkulu uthi nanxa kunjalo ngikhona, lezo ziphepho ezikhanda layo labo abazikhandayo, mina ngikhona, ngizakulisindisa, ngiseduzane lami. UJobe wangena phaya kobunzima obumangalisayo, kodwa uNkulunkulu kazange amthiwe. UJesu uqobo lwakhe walingwa, kodwa kazange ehlukane loNkulunkulu. Lathi nxa singena ebunzimeni, ingabombi isiphepho oyitayi lokunye kunjalo ingozi emgwaqweni, kholwa leli lizwi ngobana uNkulunkulu uyabasindisa abantu bakhe lanxa sekunzima okungakanani.
Kuyiphethe mfundisi.
Thixo olungileyo Jehova, ninimandla wonke, wena somandla wasemandleni, usiphephise kuzo zonke iziphepho lezi ezidalwa imvelo labulezo ezidalwa ngabantu ngabomu. Ngenqabela-ke kushabalala kwabantu bakho, bopha amanxeba enhliziyo zabantu bonke. Cela amandla ezobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela ke lami labo uNkulunkulu asenzele kahle sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lamhlanje kwezemidlalo, iqembu leChapungu liqhubeke likhokhela kungalane imiklomelo ePSL kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Kesikhangele ukuthi ziphume njani emidlalweni yalamhlanje. Harare City 0, FC Platinum 2, Black Rhinos 1, Highlanders 1, Dynamos 2, Chicken Inn 3, ZPC Kariba 1, Chapungu 5, Bulawayo Chiefs 0, Caps United 2, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Ngezi Platinum 1, Wange 2, Le Yata 0, Le Rentals 0.
Direct from Washington, the voice of America.
Okwamanje ke sengilitshiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Kule viki siyenze zomculo, namhla siyajayiva ngesingizi bathi put on your dancing shoes, gqokani isichathulo zenyu zokujayiva. Ayeye silo mculo ngisakhulayo uMJ Sings, kodwa singakahambi kuye. Wathi ngilishaye ngamafishane ngale ngoma yakhe engiyithandayo, ngishaye ngaphakathi le ngoma. Nangu MJ Sings uthi dali wami
umbele uthando dala ngikufuna love wami, sengifumbele uthando dala ngikufuna love wami.
Nangu MJ Sings wathetha isiXhosa uthi sengifumene uthando dala ngikufuna love wami, ubesemathandweni lo. Asizweni ukuthi besikhiphani lapha MJ Sings ngiyakwamukela kuhlelo lwabasha ba4 unjani?
Ngiyabonga ngiyabonga ubonga mina wama.
Ai mfoka baba mfoka baba ngile ngoma engishaya ngaphakathi yoyoyo yashisa.
Ngiyimthinta nami. Thinta sikuzwe.
Mm so dali wami dali wami dali wami awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Udali wami ngamrekhoda lo Matthew Cubitt omunye nje wamaprofesi sodumileyo lapho kubulawayo laseZimbabwe. So bese studio nje sisebenza lelo langa besizirekhodela ama-advert. Ngazirekhoda i-advert sibe sishaya i-keyboard kwaphuma into engani imnandi. Naye ndeda ingoma le saqala ukuyirekhoda, nazirekhoda njalo kwase kwaphuma nje yonke into yase yahlangana lelo langa.
Mhm. So mnumzana ngiyazi vele ukuthi ukhishe okuthiwa ngesiNgisi i-EP noma extended play kodwa ngesinto sithi i-album idlalade yona engaphansi kwesihloko esithi Soul and Mind. Tshela phela uZulu okunenge mayelana ngale album.
So uSoul and Mind ilengoma ezintathu into engifuna ukuyenzela abalandeli ngoba lokuyindlela yami ukubabonga ngokungixhasa lokuba nami esikhathini sonke lesi ngoba sengile minyaka more than 10 ku-industry yona le yomculo and abalandeli bebengisupporta bengisiza ngendlela ezihlukeneyo. So ngabona kuyindlela yokuthi ngibabone ngisasebenza i-album ngisalipheka lapha but ngabona kungenthi banike inzisa yokubuya.
Mhm. Nangu MJ Sings uyasho ukuthi i-album iyeza kodwa umthakazo omuhle. Nansi ingoma ikudlala deleli elika MJ Sings uthi sithandwa ngizobuya.
Sithandwa ngizobuya. Thandi ngizobuya. Yeke ngikulahle. Yeke ngikukhohlwe. Thandi ngizobuya. Sithandwa ngizobuya.
Uhlelo lwabatsha lilo Mike Hove namhla kuhlelo silomhlabeleli ongisakhulayo uMJ Sings. MJ awusitshele mnumzana ekudlala deleli ubufisa ukuthi uZulu afunde izinto ezinjani ngibona ukukhuluma ngezothando.
Udlala deleli bengizama ukuchasisa kahle ukuthi uthando luhlukene, uthando lunjengesihlahla lulengatshi ezihlukeneyo. So sola estorini yasinye ngisethandweni olu-distant. So ngizama ukuyesiplena izitori zothando ngendlela ezihlukeneyo.
Mhm. Isikhathi bafo yiso sesidliwe ngumangoyi. Kodwa gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi ngabe efisa ukuthenga idlalade lakho libiza malini njalo kumele bayephi.
Idlalade likhona kuma-online stores actually ngibathi ngama-iTunes ikhona ke ngama-CD akhona for $5. Abathande ze-WhatsApp labo sikhona siyabasiza njalo i-$3 kubo-WhatsApp. Inamba yethu ngu-0775593575.
Nangu MJ Sings kodwa singakagqiba uhlelo wathi silalele inye ingoma yakhe uthi phakade.
Can you be my girl? Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man. Cause you made my mind go.
Nangu MJ Sings uyabuza uthi can you be my girl. MJ thank you so much ngokungena kuhlelo bafo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha.
Bona mina Mike, bona mina.
Mthaka komuhle sesifikele emaphetheleni ohlelo lamhla kodwa sihlangana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Ngiyabonga abangilandelayo. Isikhathi 2 olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove Zulu kandaba. Bye bye.
Umuntu wami bazoqala lapho uthando lwamnawe. Rabuthala, rabuthala. Cause I love to be your man. Can you be my girl? Cause I love to be your man.
I see a bunga, Big Mike.
Yes, ilungisise ke kwezemidlalo laphana ke iwange 2 yada 0 iHerentals 0 to 1 0. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama Chris Gande.